Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 4 Nhlolanja 2021 ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
our overall national response strategy has reached a stage where we can now introduce vaccines as a second front preventive measure. As such, COVID-19 vaccines, which have been scientifically ascertained to be safe, will soon be introduced.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu ijekiseni lokuvikela iCOVID-19 elevaccine kungela mbadalo. Abalwela amalungelo oluntu baya kusola ukubotshwa mahlayana kwabezombusazwe nabalwela ilungelo loluntu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane leCOVID-19.
Maviki wonke kusukisela mhla ka 25 January kusiya mhla ka 22 March siyabe sile non-violent action ngendaba yamasi. So kule iviki besithatha izincwadi senza i-petition eya ezinwa.
Ngesikhathi uhlupho lokusilela kwamanzi liqhubeka kobulawayo, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye Water Action Group ithi siqinise imikankaso yokuqeda lolu dubo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakale bele COVID-19 likhuphuke ngabalikhulu lamashumi ayisithupha 150 abahlolwe izolo laya kwabazinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 33,964 eZimbabwe jikelele. Leli gciwane libulele abantu abalishumi lanhlanu 15 izolo kuphela. Osokukhuphule inani lasebekhulelwe yilo mkhuhlane kwabedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili 1269. Asebeke balaliswa yilo mkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane ezedlula amashumi ababili lasithupha 27,391. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 104.5 million ababanjwe belegciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende wakhe uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu abaselizweni kuphela ijekiseni lokuvikela iCOVID-19 elevaccine. Kuqakathekiswa ikakhulu labo abasemsebenzini eqakathekileyo, ama-frontline workers, abadala kunye labavele bephila leminye imikhuhlane. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umnangagwa utsho lokhu embikweni awethulele isizwe owe-State of the Nation Address emsakazweni kamabonakude owe-ZTN namhlanje. Lumbiko uwethule ngemva kokuba izizalwane zeZimbabwe bese zihlaba omkhulu umkhosi zisola imibiko ephikisanayo ebiyethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Izolo ubeke wathi ayisibo bonke abazahlatshwa ijekiseni lokuvikela iCOVID-19, kodwa wasephinda wadedela emuva esithi akazange atsho njalo abezindaba ngabamzwisisanga kuhle. UMnangagwa ubeke sobala ukuthi yibaphi abazaqala ukuhlatshwa leli jekiseni andubana abanye bonke elizweni balifinyelele.
Our overall national response strategy has reached a stage where we can now introduce vaccines.
Sesifikile esikhathini esesikiso sokuthi singene kuhlelo lwesibili lokuvikela ukumemetheka kweCOVID-19 elizweni. Ngakho uhulumende wami uzakwenelisa ukuqala ahlabe abantu abangamashumi ayisithupha ekhulwini ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 abagoqela abantu abasebenza manje ngesikhathi seCOVID-19 lockdown abaqhakathekileyo abantu abadala lalabo abagula imikhuhlane ethile ukuze sehlise inani labantu abangabamba igcikwane leCOVID-19 elizweni.
The elderly and those with underlying medical conditions being prioritized.
Umsekeli kamongameli ongumphathi ntambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga laye uphathe udaba lwejekiseni embikweni wakhe awethule emsakazweni weZBC wokunanza ilanga lemvukuzane emhlabeni jikelele ele World Cancer Day.
The government of Zimbabwe forged synergies with friendly states, civil society organizations, strategic partners, corporates, and the generality of our Zimbabweans combat the pandemic. We welcome.
Uhulumende weZimbabwe ube lethuba elihle wathola usizo lamajekiseni asuka eChina. Ngakho ilizwe selizathi lihlabe wonke umuntu ijekiseni elivikela iCOVID-19 mahala.
Who may wish to be vaccinated.
Umgcini sihlalo wekomiti edale lePhalamende ebona ngezempila kahle uDokotela Ruth Labode yena uthi ijekiseni elivikela iCOVID-19 lizaqala liyehlolwa ekolitshini lemfundo yaphezulu iUniversity of Zimbabwe lingakahlatshwa uZulu.
Amavaccine angabuya qala ahambe kuma storage lapho adedele kuhlala khona amavaccine abantwana. Esuka lapho in the department ye medicine University of Zimbabwe bayawa checka bacheke ukuthi arayithi nequality yakhona.
Udokotela Labode uphinde waphatha udaba lokuthi uhulumende kumele angezelele indawo ezihlola igcikwane le COVID-19 kungelambadalo elizweni jikelele.
Into esasiyi request thina ukuthi ngabe bayangezelela district by district. Ibulawayo isinabo phumula
amazwe abalisa iSouth Africa leBotswana wona kuviki edlule achaze ukuba azahlaba wonke umuntu osezweni lawo kungakhathalekile ukuba ungubani kungelanhlawulo. IZimbabwe lawo isikubeke sobala ukuba izahlaba umuntu wonke oselizweni kungelanhlawulo ngoba igcikwane leCOVID-19 alikhethi muntu. UZulu ubesedane okumangalisayo ngenkulumo kamphathi ntambo wezemali aphanye wayesula ngokukhupha umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini ekhasini lakhe ele Facebook esithi wonke umuntu uzahlatshwa ijekiseni leCOVID-19 mahala. Okokuhlawuliswa kwabazahlatshwa ijekiseni leCOVID-19 vaccine ube ekutsho izolo kumsakazo weZTN kodwa wavuka esekuphika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokho esisedabeni olweCOVID-19 vaccine uDokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital sakobulawayo, ugcizelele kokukhulunywe ngumgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngezempilakahle uDokotela Lovuthi Rabode ukuthi ijekiseni leCOVID-19 vaccine lizaqala lihlolisiswe andubana lisetshenziswe eZimbabwe. Lokhu kuphume kungxoxo ayenze uDr Solwayo lo Gibbs Dube weStudio 7.
Tese umkhuhlane lo ubhahe kakhulu lokho esikuthi community lapha abantu abahlala khona. Ikuba omongazi labo dokotela labo abahlala ebantwini. Umkhuhlane ubhahe ebantwini asikho ukuthi utholakala kubo dokotela kuphela. Yikho omongazi labo dokotela labo bayagada i-public transport labo bayahamba behlangana labantu ema-shops behlangana. Kuhlasela umuntu wonke akula ukuthi ngodokotela kuphela.
Abanye abantu sebephila ngemisuzwane, sebephila njalo ngamalemoni, ama-lime, o-ginger. Dokotela, kuhamba njani kona?
Hayi, kona lokho ke nxa umuntu eziphilela, uyabe zama ukuthi abooste lokho okuthiwa immunity yakhe, ama-defense akhe emzimbeni. Nxa uziphilela ke uzinathela umsuzwane wakho usenzani, uzifutha usenzani. Hayi, kuyavunyelwa vele abantu babe futha. Kodwa singakufuniyo ukuthi abantu bafuthe umuntu vele ozigulelayo, afuthelwe endlini, umuntu azetshonela endlini, asifuni lokho.
Abanye abantu bathi ke abantu abahlatshwayo bayaba lokunye okuthiwa yi-reaction xa umuntu engahlatshwa. Akuchasisele abantu ukuthi umuntu ugula kanganani ngavele ihlatshwa ijekiseni leyo?
Hayi, umuntu vele ungaze umhlaba amanzi, umuntu ijekiseni uyareact umzimba wakhe ngoba into ihlabayo le kayihambelani lo mzimba wakhe. Yikho kuya ngokuthi abantu bachiyene, abanye bayareact, abanye kabareact. Yikho ke singaze sayesaba ukuthi ijekiseni le izakwenza ukuthi nxa isibuyile yakhangelwa yahlolwa ukuthi hayi ipasile eGeneva, injekiseni kayihlatshwe, hayi lawo kumele uvume ngoba iyabe ikuphumzimba wakho ukuthi uqine. Kwenza ukuthi next time ngoba igciwane leli lizabuya kuphela ngoba uyafuna ngoba awufuni, ngoba uvaccinatiwe ngoba uvaccinatiwa liyabuya kuwe. Yikho ujekiseni izakwenza ukuthi umzimba wakho uqine, ulwe kuhle laleli gciwane.
Ye, singathi ke nxa kuyukuthi usuhlatshiwe khonapho dokotela ube sugula, kuyalungiseka yini nxa ungagula okwedlulisa ukuthi ukwelaphe wena ucina ugula?
Nxa uthiwa uhlatshwa ijekiseni umzimba wakho ukuthi uyareacta khonapho, odokotela nxa beseduze bayakuhlaba amanye amajekiseni ukuthi bakutreate ureveseke uyelapheke. Yikho abantu bengazi bayesaba ukuthi ijekiseni ungayihlatshwa uzafa khonapho.
Ukhanya dokotela kuyahlupha njalo ukungcwatshwa kwabantu, akutshela abantu sibili ngokuthi kumele kwenziweni ngodaba lolo?
Sibona lapha emangcwabeni umufi oyabe esithiyile lapha uyabe ehanjiswe ngabantu esibhedlela egula kakhulu. Abana abantu abahambe la esibhedlela yiba abasala sebelawo umkhuhlane, sebebiza abantu ukuthi buyanini sizo emfeni. Yikho ngibona imfale COVID-19 ngabe kuthiwa kuyahlazululwa kuhle ukuthi sikhale ngezinye indlela ezijenele lalokho esikhala ngakho, ngoba nxa abantu behlangana laphana labantu labana abaphelekezela lwana umuntu esibhedlela, yikho lapho umkhuhlane umemetheka khona usiya phambili. Umkhuhlane lo kathesi kuqala wawungani ngumkhuhlane ohlasela abantu asebekhulile. Ngehlandla lokuqala leliyane lakomatshi kumnyaka ophelileyo. Kodwa-ke leyo osukhona kathesi ihlandla lakhona kukhanya labantwana selibuya, abantwana aba-17 years, 20 years labo sebegula lo mkhuhlane. Yikho kumele siqakathekise ukuthi umuntu wonke ophefumulayo igciwane leli selilanda umuntu wonke ophefumulayo. Sina esikufunayo ukuthi abantu phandle, abantu yibo abaqakathekileyo. Nxa abantu bengazibambi phandle, singaze sizame ukwenzani esikwenzayo? Abantu phandle lokho benatha amatshwala, behamba emashabhina, besenzani, begida amapathi, izinto esisenzayo ezizenzayo thina ziyabe zingasoze ziphumelele ngoba into le ise ebantwini.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya, ingcwethi yezempilakahle, exoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni. Abalwela amalungelo oluntu bayakusola ukubotshwa mahlayana kwabezombusazwe labalwela ilungelo loluntu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lobhubhane lwe-COVID-19 besetheswa amacala angela khanda. Bathi njalo lokhu yikwephula ilungelo lalabo bantu lokubabeka engozini yokuthelelwa lomkhuhlane. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi umantshi waseHarare umnumzana Stanford Mambanje eyalele iziphathamandla ze-MDC Alliance onkosazana Joanna Mamombe loCecilia Chimbiri ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso sebail. Ensukwini esanda kwedlula umsekeli kamgcini sihlalo we-MDC Alliance umnumzana Jacob Skala, isikhulumeli sebandla lakhe unkosazana Fadzai Mahere, intatheli zindaba esebenza izimele uHopewell Chingono labanye ababotshelwe amacala ehlukeneyo labo balelwe ithuba lokuhlawulela ibail. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle udokotela Henry Madzorera uthi kuyingozi okwenziwa ngabezomthetho ukugcina izibotshwa okwesikhathi eside entolongweni lapho okungela mpahla yokuzivikela ku-COVID-19.
The rules they give us are the rules they should follow.
Kumele bayilandele labo leyo mithetho abasibekela yona ngoba singagcina silenkinga elizweni. Akekho esifisa ukuba alahlekelwe ngumphefumulo. Sifuna wonke umuntu ephila ekupheleni kwalo lolu bhubhane.
Isikhulumeli sohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC Alliance u-Ostalos Gift Siziba uthi akasiboni isizathu sokube lokhe besalelwa ukuhlawula ibail.
Kathesi babotshele icala elingekho emthethweni, lokho yikho sokwenzeke batholakala bencitshwa ke ibail ngumajistrate ke opromotwe manje ukuveza kubana kulomlando ukubana ke aphule umthetho ukuze atshengise ukubana yena uzimisele ke ukuphula umthetho ukuze ke uhulumende uthakazelele ke ukupromotwa kwakhe.
Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MDCT, upha umbono webandla lakhe phezu kwalolu daba.
Thina njengebandla asika sihluzi isinqumo sikamantshi, ngakho asingeke sitsho kabanzi ukuthi umthetho ulandwele noma hatshi. Okwesibili ukuthi nje asifuni ukugqamukela emsebenzini wogatsha lomthetho, ngoba kuqakathekile ukuthi ipolitiki ihloniphe umthetho layo. Esikwaziyo lathi njengoZulu wonke weZimbabwe ukuthi lo muntu obulela umuntu uyabhadaliswa imali yesibambiso ukuze athoniswe engaphandle.
UDube uqhubekethi kumele kunanzelelwe umthelela wezinqumo ezithathwa ngabomthetho langengozi engaba khona.
Noma icala belenzile kumbe bengalenzanga, thina njengebandla silusizi ngoba inkundla yomthetho iqinise isandla kubomama ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Sikhangele ukuthi zonke ingatsha zikahulumende zisebenze zilobuntu bokunanzelela umthelela wezinqumo abazithathayo ngempilo zabantu. Isigwebo kumele size umuntu esethonisisiwe, hatshi ngendlela ezachiya ukuthandabuza ebantwini ukuthi kusebenza umthetho kumbe sokufuqa isandla sezombusazwe ngemuva kwezinqumo zomthetho.
Ababili laba khona bezomiswa futhi phambi komthethwandaba mhla ka 13 Mbimbitho. Kodwa igqwetha elibamelayo umnumzana Charles Gwaramba wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi bayasiphikisa lesi sinqumo.
Valele ukuthi bahlawule ibheyili, kuthiwa balakho ukudala amanye amacala afanayo kwela kusasa. Asikujabuleli lokhu thina, kasivumelani laso lesi sinqumo, ngakho siza kusiphikisa.
Encwadini yakhe ayilobe ekubotshweni kukamamombelo Chimbiri, isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukubeke sobala ukuba babotshelwa ukweyisa amapolisa. Kunje omunye wabake babotshwa kunsukwana esisanda kwedlula uFadzai Mayere utholakale esele COVID-19 ekuphumeni kwakhe entolongweni emveni kokuba eyalelwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebheyili. UMayere ubotshwe esetheswa icala lokusabalalisa amanga enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini eze-social media. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngesikhathi uhlupho lokusilela kwamanzi luqhubeka kobulawayo, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye-Water Action Group ithi isiqinise imikhankaso yokuqeda lolu dubo ngenhlelo ezihlukeneyo. Ngomvulo owedluleyo, inhlanganiso lo ithi ilobele ugatsha lukahulumende olubona ngenhlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority ibuzisisa ngodaba lwamadamu angagcwaliyo lanxa izulu lisina okungela mkhawulo. Isikhulumeli sale inhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa uthi sebeqoqe umhlangano lekansile yakobulawayo ngomvulo ozayo ukuhluza lolu daba. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ukuthi ngomvulo wonke maviki wonke kusukela mhla ka 25 January kusiya mhla ka 22 March siyabe sile non-violent action ngendaba yamanzi. So kule iviki besithatha izincwadi senza i-petition eya ezinwa, abantu bebuza izinwa kakhulu ngendaba zokuthi ilethe amanzi kobulawayo. Kuvikelizayo sizabe sine online public meeting lama officials ekulawayo city council, lapha abantu futhi abazayo ixoxisana labo ngendaba yamanzi. Kuyabe kushiyana ngeviki ukuthi senzani.
Uhlelo lwenu luqhubeka njani? Ubona ingani luyaphumelela yini ngalesi sikhathi se-COVID-19?
Yikho lapho kunzima khona ba lathi besivele sijayele ukutshengisela emgwaqweni lokuya phambi kwemahofisini, ukanti ngendaba ye-COVID le sokumele sitshintshe ukwenza lokusebenza. Okwakhathesi sibona ingani kuyathembisa ukuba lempumela. I-petition siyithumele kuma-emails ezinwa nakuwhatsapp abo sabatshela bathi hayi bayibonile, so sikumele ukuthi bazasiphendula. Kunjenje siqoqa umhlangano we-online public meeting sesikhulume lo-councillor onguye okhangele zamanzi kobulawayo uthi hayi uzabe khona. Thina yitho kumele siqale ukuba lokuhlakanipha bokwazi isikhathi, sibe sesisenza izinto ngokuthi isikhathi sifunani, isikhathi sinjani.
Sesikhangela ke sona isimo samanzi edolobheni lako Bulawayo. Ungezelele lokuthi kuyini kahle kahle kwenza laqalisa lemkhankaso.
Okwenza saqalisa lomkhankaso ngoApril ka-2020 sananzelela ukuthi abantu boku Bulawayo kabatshelwa iqiniso ngendaba yamanzi. Kuhlala kuthiwa uBulawayo ule water crisis ubesabizwa ukuthi yiperennial water crisis. Thina sithi uBulawayo kala dubo lwamanzi. Udubo olukhona elizweni lako Bulawayo ludubo lobukhokheli ngoba uBulawayo uvela usendaweni womlilo. So sasesinanzela ukuthi kuqakathekile ukuthi ubukhokheli lobu bushota kuhulumende phezulu, buyashota ngapha ezabelweni esingathi yi-local authority, buyashota futhi ubukhokheli lasezakhamizini. Yikho thina sasesithi esikubona kungasebenza ukuthi siqale siyakhe amandla obukhokheli ezakhamizini. Izakhamizi ziziqoqezenelise ukuthi zikhankasele amanzi kungela budlwangudlwangu. Zenelise njalo ukuthi zibambe laba ezabakhethayo ukuba ngokhansila o-MP laba sezikhundleni eziphezulu ukuthi babe lokho kuthiwa ngesikhiwa ukuba accountable. Abantu lokhe beshota amanzi lokhe hamba. Ngikhuluma nje mina lapho engihlala khona sesineviki amanzi singelawo. Asikuzwisisi ukuthi izulu liyana amadamu kawagcwali. Le dam elikhulu iTokwe Mkhosi iyachitheka sikhuluma kunje. Okuze sibonise ukuthi hlezi ingxenye thina lapho okuthelezela khona amadamu ethu, imeniso okugcwele amadamu amaningi. Ubukhokheli kabenzi kuhle, kabuhlolisisi kuhle, yikho amanzi engasafiki emadamu. Kukanti ngicine ngalinto. Abantu beluveve abashiyayo ngomnyaka ka-2020 ngamanzi angcolileyo abakatholi ukulungisiswa izimuli zethu esingathi i-justice. Asingeze saphelwa ngabantu abangu-13 ngenxa yamanzi kube nje ingani bekusifa impukane ngabantu laba. Kumele kube nokulungisiswa, kube leqiniso.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Water Action Group. Ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama. Sikhangela udaba lwejekiseni le-COVID-19 vaccine lokuvikela ukumemetheka kwegciwane leyo. Umanyano wezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi uzaba lomhlangano ngeviki ezayo kukhulunyiswana ngodaba lokuzama ukuletha inkokheli yezombusazwe ndawonye ukuze kukhunyiswane umlotha kudingwe isisombululo senkinga eziphica ilizwe. Unobhala walenhlanganiso umfundisi Kenneth Mthatha utshele iphephandaba le-Daily News ukubana lanxa bengakabi lelanga elihleliweyo ngeviki ezayo bakhangelele ukuxoxisana bedinga njalo indlela zokuthi benganxusa njani inkokheli yomanyano weSADC ukuthi ingenele kulolu daba. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungulayo lezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lomnumzana Peter Moyo ilunga lebandla le-MDCT onguye osungula lingxoxo.
Sinazela futhi abantu indlela abahlupheka ngayo eZimbabwe. Abaningi uze ungaxoxala balengqondo yokuthi hashi aluba abathungameli bama-political parties lawa amanye atshiyeneyo kuhlangana laye nalebusa ye-ZANU-PF aluba kule ndlela sipile yokuthi bake babe ngabantu bazehlise komunye. Xa kungava umuntu kukhulunyiswane abantu bekhuluma sipile ngokoqodo kungele omunye ofuna ukubamba omunye ngentamo. Ingxenye leli lizwe lingaphosa umnotho walo ube kwesinye isimo esingcono. Ingxenye le msebenzi ivuleke. Ingxenye labantu abethu bona abasebesehlile ukufunda kwezida ngokuthi abazali abalamali imali yakhona ibe khona. So ingxenye kungancedisa nje impilo ezithile ngoba khathe sikhuluma kanje abantu bayadubeka eZimbabwe. Kodwa bedubeka nje ngenxa yokuthi izandla idonsi siyaligijima iyodwa. Ingxenye kungabalwa esingathi thina yi-inclusive approach. Phose ngxenye kungasincedisa yimbono abanye abantu ngokuningi abathi bona hayi sebedinga abantu ngokuhlupheka eZimbabwe. Ke kube leweyo ukuthi abantu bakhulumisane bahlala.
Nize kuwe Mnumzana Moyo, siyabona ukubana kuvele kukhona lapho kuthiwa khona i-Pollard. Kungani ingaqakathekiswa?
Mnumzana, uyabona ngivumelana lo Mnumzana uSibindi. I-Pollard leyi ekhona kayincedi kakhulu khulu kazi. sicho njalo ngoba ichiye abantu abayibo abalabantu elizweni kumbe ngeyindlela ngingathi mina kwaba liphutha ukuthi thina singangeni kupolati kumbe sasiyaleka a difference khona ngakho ilizwe leli mnumzana lile history ukuthi abantu babambane ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume ilizwe leli libuya lizange liwinwe ngoba kwakulwiwa kwahanjwa elangasi abantu bayahlala phansi bakhuluma yiko kwalethi ilizwe 87 kwakhulunyiswana saphu yendizano into zalunga utshangirayi lo mgabe bakhulumisana lanxa bebangabonani lanxa abantu babefile bakhulumisana ilizwe labalihle kwalunga izinto eziningi zalunga ngokukhulumisana khathesi utshamisa lo mnumzana umnangagwa kulomunye umuntu ozibonakalisayo khonapha engakhangela abantu ukuthi khathi abantu bayini elizweni la ufuna ukukhokhela abayanga abantu abahluphekayo ngoba wena ule mali kuphela mina nginje so ngabe kuyayenza ngiyimi utshamisa ngikwazi ukuthi kona kangile amandla elizweni khathesi bathi ngithanda abantu ngabe uyahamba ayezikhulumela nomnangagwa akhohlwa okuningi afake abantu phambili kuphela.
Ngiphenduke kuwe baba Sibindi. Manje nxa sikhangele inkulumo lezi ziyaba zimele zingezani bekhulumisana ukuthi babumbe uhulumende omanyano na?
Well, engxenye engakubeka ngizwe umoya ungathi ukuzamile ukuthi akulethe phose ingqondo yakhe ngokuthi banzi bangumyana la. Yes, ngibona ungathi okungabamqoka ukuthi kube le nkulumisana zokuthi kube le uhulumende okubambana lokuthi angumanyana. Kube le ndlela yokuthi kudinga umuntu oqotho, umuntu ohloniphekayo, umuntu ohlonitshwa ngama-political parties phose wonke, kube nguye umgcini esihlalo, abize laba abantu etafuleni, kube le ndlela yokuthi kusetshenzwe elizweni, kube lo hulumende ozangenisa ama-political parties wonke lawa. Ngesikhathi okusenzakala, njobe sithi kube le minyaka ethile phose nale emhlanu kungela election. Ngesikhathi kusuba njalo, kuyabe lukusizo into eziningi-ningi okufanele zibonakale zibe qoka xa kule mthetho engathi tshekile emthetho akhona ilungisiswe ukwenzela ukuthi iqonde bese kuqhubeka futhi ukuthi kusethwe la ma-structures amaqinileyo akahulumende phezu kwalokho futhi sile ndaba engathi ilengele e-devolution of power phose ngaleso sikhathi futhi kube le ndlela yokuthi ukuqinisa ukuthi izabelo zizibuse kungenziwa kuhle kona kuba nje kuhle mna yakukhola ukuthi leli lizwe lingaya somewhere kodwa lingenzakala kuphela nxa abezembangazo ngokuthena kwampolitical parties abathiyeneyo bendawonye. Yebo kambe nxa ukhangele from a distance asiyo into esingathi into elula kodwa eqinisweni nxa silozwelo labantu bezimbabwe ama-political parties bonke belozwelo abantu bezimbabwe ake sicimezeni ke sikhohlweni ngabe singathi na o abantu asifuna ukuthi sizimele sodwa kumbe sikholise thina as individuals ke sikhangele isizwe sivuse isizwe baba kanti
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Mnumzana Moyo ungasigqibela uhlelo usiphe imbono yakho yokugcina.
Ngiyabonga mnumzana. Ithe ngaba ayingayikhuluma lapha ikuthi akula enye indawo engalungisa umthetho elizweni ngaphandle kweParliament. IParliament kuye le motion. Imotion ezakhuluma ukuthi kona singahamba siya ngaphi. Ozethi babe independent so so and so and so on. Ama-electoral reforms ayenzwe singagijimi asibanjelwa ngombobo la. Ilizwe elikhululekileyo leli otshabisa ngazibeke xa engumuntu okhonzayo sibili sibili ngazibeke ayokhuluma nomnangagwa unangagwa ngupresident ngazibeke athanda abantu akhulume laye ilizwe liye phambili xa engafuni labo abafunayo abama-church ama-civic organizations umnangagwa ngababize bahlale phansi bakhulume abantu basile.
Lo bekungumnumzana Peter Moyo ilonga lebandla le-MTCT ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi kungxoxo ebilawulwa nguChris Gande weStudio 7. Singekehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine kungelambadalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, Praxidis Jeremiah.